Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingani vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-13 kwenkwezi 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba. Likhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye.
20 meters. Ukathola ukuthi umuntu lo nkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nga evotela eDakamela Primary usekuphe eNkayi North.
Amapolisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence ikakhulu eziqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo.
Udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and okubuhlungu kakhulu kade sibe ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu.
Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli lokhe liqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote.
Ivandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba likhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye. Unobhala obona ngezokhetho kubandlaleli umnumzana Ian Makone utshile uChigumba ukuthi ibandla le-CCC libuthanise ubufakazi bokuthi uluhlu lwabavoti lolu alulotshwanga kuhle kuzigaba zonke zelizwe. Njengesibonelo uMakone uthi eGokweni Mbuziya abantu abalamabizo aqala ngo-A esiya ku-M abakho kulolu luhlu. Ngesizwe umlayezo esithunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll aluhambi kahle ngoba ekuqaleni iZEC izange yenze kahle ngokuthi ibikele uZulu ukuthi kuzaba lohlelo olokuhlola amabizo. Kwakumele iZEC yazise uZulu andubana lolu hlelo luqaliso lokuhlola amabizo. Kwakumele ukuthi kulesikhathi bahle babikele uZulu ukuthi ngeSabatha 27 May kuyabe kuqalisa uhlelo lokuhlola amabizo luze liyephutsha ngolwesithathu Wednesday 27 May. Manje lokho abazange bakwenze. Wapho ngokubonakala ngelanga lokuhlola amabizo sebefaka amaphepha ezikolo ukuthi uhlelo soluqalisile. Abantu ngikhuluma so emakhaya abakwazi ukuthi kulohlelo lwalo lokuhlola amabizo. But ngiyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bahambe bayehlola amabizo. Njalo sisazama ukuxoxisana le-ZEC ukuthi ngabe bayangezelela isikhathi ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele ukuyafika khona lapho okuhlolwa khona amabizo. Okusidanisayo kwezinye indawo ama-voters roll kawekho. Kodwa kuyabe kulomuntu uyabe ehleli phakathi khona lapho ku-polling station uyabe buza abadala ama-details abo ebhala kuphela ephepheni. Lokhu kuyasidanisa kakhulu. Kulesidingeko sokuthi kungezelwe amalanga ukwenzela ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi kulohlelo lolo lwenzakalayo ukuthi lawo bayenelise ukuyafika kuma-polling station baye-checka amabizo abo ku-voters roll.
Manje njengoba uhlelo lolu luphela ngolwesithathu, libona ungani kuzadingeka na ukubana kwengezelelwe amalanga alolu hlelo?
Sesikhulume lenkokheli zethu kuma-district atshiyene eMathebeleland ukuthi bahambe ema-ofisini awe-ZEC bayexoxa lobukhokheli be-ZEC kumbe u-district elections officer bemazisa ngesidingeko sokuthi amalanga kumele angezelelwe ukwenzela ukuthi abadala emakhaya amajaha lezintombi asebafikisa iminyaka engu-18 abarejistayo ukuvota ukuthi baye-checka amabizo abo ukuthi akhona ku-voters roll. Lokho ngikhuluma so basendleleni ukuyafika ema-ofisini ngoba abaningi bavela emawadi akhatshana lama district centers lapho kutholakala khona ubukhokheli bezeke.
Zona izikhalazo zenu lizihambise ngapi?
Khathesi ngesikhathi lesi esokuhlolwa kwamabizo bekumele izeki yenze imhlangano yezakhamizi ibachazela ngokuqunywa kwamawadi esikubiza ngokuthi delimitation. Khathesi enkayi South izeki sidale inkalakatha yohlupho. Uzathola ukuthi umuntu ovota eDakamela primary useku ward 15 enkayi North, ovotela eDakamela secondary ulokhe eku ward 16 enkayi South. IDakamela primary leDakamela secondary zijiyana kuphela nge 20 meters. Uzathola ukuthi umuntu lo unkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela primary usekuNkayi North, then wena nxa ulokhe uvotela eDakamela secondary ulokhe usenkayi South. Lezi yizinto okufanele zilungiswe yi-ZEC.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa. Lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe, umsekeli kamgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland North kubandla le-CCC. Ubekhuluma ke ngokwenzakala khona le eMathebeleland North. Okwamanje ke sizwe umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ekhuluma ngodaba lunye lonalolu olwamabizo angekhoyo ku-voters roll.
Balele umama uJustice Sigumba simtshela ngokuthi kulabanye abantu abazenza ama-CIO ensitha angekho emthethweni okuthiwa yi-FAS, ehlukumeza abantu njalo sithatha umsebenzi we-ZEC izincoma yona isithi balamandla. Bathusela abantu, babhala inamba zesithupha wonke umuntu obuya ku-registration center ilizwe jikelele ku-10 provinces. Njalo sichasisile ukuthi amaprovinsi wonke kulabantu abaswelakalayo, abanye baqala bakhutshwa ezindaweni abahlala kizo eziseduze belahlelwa khatshana kwamanye amaprovinsi noma kwezinye iziqinti. Egogwe kulabantu amabizo abaqala ngo-M, amawards wonke kabalawo lawo amabizo aqala ngo-M. Sinanzelela futhi ukuthi kulabantu abasebenzisa i-BVR leyo esecha efonini *265#, iza kubikela ukuthi wena urejistiwe endaweni ethile, ikhuphe amabizo wakho wonke njola le namba zesithupha le-address, kodwa uthi usufika khona bakutshele ukuthi awulabizo. Okunye okusimangaliseyo yikuthi abantu abavota ngo-2018 abanye bavota lonyaka ngama-by-election, khathesi sebedinga amagama abo awazuzakali ku-voters roll. Into le itshengisa ukuthi izeki ilahlekile kakhulu ngoba ayilandeli i-constitution le-electoral act. Ngalokho sibacebisile ukuthi kufanele kube lomhlangano masinyane silungise izinto lezi amicably, silungise ngoba okwakhathesi sifuna ukukholwa ukuthi baphambanisile abenzanga ngabomo. Akuhlalwe phansi amabandla wonke lama civic society sibone umhlahlandlela ukuthi kungalungiswa lokhu kanjani, ngoba isikhathi sokutshelana amanga lokusolana asisekho. Sifuna ukuthi sihlale le-ZEC, le-civic society, lama-church, labanye bonke abazizwa bephathekile ngoba i-constitution ithi wonke umuntu lemvumo yokuvota. Sesibona abanye abantu abathwa ngabefazi abasebehluthuna amandla ezeki yona izeki izalwa yi-constitution. Sibona konke lokhu bazama ukuhlukumeza abantu, abantu kona bezakhalala benze umathanda yikho ibandlaleni sithi cha lokhu kungazala idonki ingazala inkomo siyafunga ngoba sesibona ukuthi kulabantu abazipha amandla angayisiyo siyabonga Zulukandaba ukusihlomisa lisipha imfumba edezifihlwe izekhi besenzela ukuthi abantu bakamthwakazi labakamambo bangavoti yikho konke lokhu sibona ngani siza kulungisa sifuna i-free and fair elections masinyane siyabonga
Lawe ngamazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC Silokhu sikudabalunye isiphathamandla sezek umnumzana uTloyile Silayigwana uthi bonke abathole kuphambanisekile kuluhlu lolu bamele bahambe babhalele i-commission ukuze kulungisiswe uSilayigwana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi injongo yokuvulela uZulu uluhlu lolu yikuthi kulungisiswe konke okube liphutha
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkomo
Amapolisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olodomestic violence ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo. Embikweni wethulwe izolo amapolisa anike umzekeliso wokuthi abanye abesifazane baganyulwa ngamahloka kumbe ngamakhuba njalo abanye abesilisa bayagwazana ngengqamu. Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender ithi iyake ixwayise abanye abesilisa abalethwa yimthethwandaba ngoba bedale udlakela. Utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bakhona njalo abanye abesifazane abalokhu behlukuluza abesilisa.
Inkulumo eliqiniso ngakhangela udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and kubuhlungu kakhulu kade sikuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane babulalane bagwazane okuyinto ebuhlungu kakhulu okuyinto engajwayelekanga ezigabeni zethu but sokuyinto esijwayelekile nje sisenzakala phose zonke izikhathi lokho siyakubona lathi njengenhlanganiso amadoda akika izikhathi eziningi ziwo ahlukuluza umama Even inhlanganiso yethu yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender injongo yayo sibili yokuqalisa iqaliswa kwakuyikuthi iqede udlakela olwenzakala ikakhulu kubomama ilinganise njalo incedise ukuthi kulinganiswe amathuba phakathi kwabomama labo baba into le sasiyenza sihlanganela sisebenza kakhulu labo baba ukuthi amadoda akhulumisane lamanye amadoda ukuthi udlakela kasiyo indlela esixazulule kumele sixazulule ngayo inkinga zethu esilazo emakhaya inkinga esilazo esigabeni kodwa kumele sihlale phansi sikhulumisane sidinge ezinye indlela zokuthi sixazulule inkinga esihlangana lazo njengenhlanganiso sikholwa ukubana okuboniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo so abantu asihlaleni phansi sixoxisane sidinge indlela engasokuhlukuluza indlela engekho violent yokulungisa izinkinga zethu esihlangana lazo
libaxwayisa lithini abantu liyahlangana labo yini bonke abalwisanayo libelule
silendlela eziningi esisebenzisayo ezibizwa ukuthi awareness ukuthi siyahle siyekhulumisana lamadoda ezigabeni ezithiyeneyo sibonisana ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi siqede udlakela emizini yethu lezigabeni zethu singancedisana njani sikhulume sixoxisane kungabi lo dlakela osolwenzakele kwesinye isikhathi njalo siyahlangana sikhulume kulabo mama osisikhathi siyahlangana lezinye izinhlanganiso ezabomama lazo bebuye labo mama lathi sibuye labo baba sihlale phansi kukhulunyiswane kuboniswane ukuthi yikuyini okungenzakala ukuthi udlakela luphele ezigabeni kudlakela ke lapha obaba izikhathi eziningi abahlukuluza mama kodwa of course bakhona ababa laba abahlukuluzwayo laba abadinga ukubana bancediswe njengenhlanganiso ke sile counseling department ekhona
khona ukuncedisa labo abahlukuluziweyo la labo abahlukuluzayo. The counseling department yethu ivulekile iyancedisa bonke ubaba lomama abahlukuluziweyo labahlukuluzayo. Abahlukuluziweyo bayancedisa ukuthi ngiyini abangakwenza ukuthi bangasahlukuluzwa ukuthi uhlukuluza kwabo kuphele. Abahlukuluzayo labo bayancedisa ukuthi bedinge ezinye indlela zokuthi baba resolve ama conflicts abo bengasebenzisanga udlakela. So siyasebenza lamadoda azibuyelayo maybe ama perpetrators abahlukuluzayo abazibuyelayo voluntary bezothola usizo labanye abaye refiwe ngama court ukuthi abuye azothola i counseling njalo lamapolice aya refer abantu ukuthi babuye njalo bazothola i counseling kunhlanganiso yethu. Njalo siyasebenza labe majele ukuncedisana ukuthi labo abangene ejele ngenxa yokuhlukuluza abanye bancediswe bazwisise ukuthi into abayenzileyo yinto embi okunganani ebuhlungu okunganani njalo bananzelele ukuthi nxa sebephuma bengaphindi bayenze into enjengana leyo. So siyancedisana lama government departments atshiyeneyo lama organization azimeleyo njalo atshiyeneyo lama individuals ukuthi sincedisane ukubana siqede udlakela lolu osoluhluphile kangaka emizini lasezigabeni zethu. Ngiyabona.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Zipho ngezipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usethule eminye njalo imizamo yokumisa ukuwohluka komnotho. Phansi kwemigomo emitha kuza kukhuthazwa ingatsha zikahulumende ukuthi zisebenzise idola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisana lezijeziso ezafakelwa inkokheli yelizwe eBroad Alliance Against Sanctions isihambise uhulumende welemelika emthethwandaba phezu kodaba lwezijeziso lezi. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani baphathi bohlelo yabo. Hayi siyezwa sibe into ezenziwa ngabezekhi. Izekhi vele abaqalisa uhamba belahla amagama abantu. Le into yabo vele usiya kudala kathi sibakhangela ukuthi izano singadliwa. So ake zano vele lokhu into abadla ngayo. Leyo badla ngayo vele abuya kumangalisi. So loba kunjalo siyahamba siyevota kunjalo sibili. Kathi sibe sala ukuthi ba-announce ilanga lokuvota inxathi wabonte kuzima. Umfana omncane bathwalela ubhulu, Okhulumayo ngigagisa ngicujo mkhwananzi ngiyabona.
Salibonani ku Studio 7 siyabingelela sithi ziyande sifilo size sinyama sikamthwakazi siyalibingelela emagumbeni wami umhlaba lapha elikhona Nkosi yami. Ye libingelela nguye umzukulu kaXhamuka Vinjelo untaba kayibhodibhodi ngaba lentebe kuphela. Awuthi ngihlale edabeni ngeke lokulandisa kakhulu. Ngizwile ubaba bethathe interview lo Dube lapha uMthembo Nkosi yami wayevuka ngolaka uyambuza ukuthi yena ngikhulumela imali South ukuthi uyalwa kathi abantu bezanpf banjani kathi wayilisilo phendula kahle baba. Phendula kahle ubeka amaphapho phansi uphendule lokho okwaziyo ongakwaziyo ungakuphendula. Ulowa umuntu bekubuza ulelule lokuthi akubuze uphendule layo into hayi kuvuka ngolaka umuntu uma ekubuza. No bantu bezana ake liziphathe kahle. Yeye ngikhuluma ngikhona la angikho eGoli ngiseSouth Africa esifundeni or ngithi province esasempumalanga eMbombela yikho la engikhona. Ngikhuluma ngikhona la ye phela abantu abaningi umuntu noma eseCape Town uyathi useGoli kanti hayi iGoli phela ngeke uthi useVictoria Falls uthi koBulawayo. No, siyabonga. Asambeni siyevotanini impela bantu bakithi nonke emagumeni omhlaba asambeni siyevotani impela. Kodwa no abantu bezanpf sebeqalile ubumenemene babo into abazenzayo lezi okuthiwa uyathi wena ungebhulawa uyebhalisa kwezindawo sofana nogogo bagibela amabhasi no man. kakhulu akelekele ukuthi robe abantu bezanpf sesibona thina thina siyabona mphela siyintsha sizelwa ngama 80s no lengasirobe yabazali bethu elali baroba please asambeni siyevotani nihlonke nini bantu bakithi ngala amagama ngithi lapho elikhona uNkulunkulu alivikele balandeli yesistudio 7 kanye nabalaleli bakhona kanye labasakazi bakhona nonke ngeke ndibale ngamagama amen
Studio 7 litshona njani badala ayithi nasiyatshona into engizathanda ukuyikhuthaza abantu lapha abantu bakithi embakhuthaza kakhulu ngesizathu sokuthi sokucheck amabizo abo losikhathi sokuba sokuvota babangapheli inhliziyo abantu naloba amabizo abo amaningi etshintshiwe umuntu ade votele kumbe kuba unkulumane kumbe sesephensa asizaneni sibe ngendlela zonke ukuthi singadedi siyevota esikufuna kwenzakale asimeni izivindi laba amayouth ezanu nxa sebesiyavota nyabanxusa bakhangelela ukusasa ukuthi lizwe lethu livuke bengabe lonke bengama-$50 bebone umuntu ozasiyenzela ikusasa lethu hlakaniphani mayouth yekele ukuhlala lindesisekile ingelanto eliyithola tshona ligijima ngezepolitiki lingakasebenzi ingela mpikele ihlala kahle khona elizweni likube le mfundo kanti sikunje abanye intutho eyi-AT M abayazi ukuthi ukuthi uma kuthiwa umuntu angena ku-AT M kanti kuya kulo muntu osebenza uthola impentshela kudla fumane enhluphekweni lingene ukukhanyeni libona abantu abangathuthukisa ilizwe lethu ukuthi liphumele lizwe linothile kakhulu uhulumente wayezanu kakwazi kahawukela into eyenziwa ngomakhelwana bakhe amanye amazwe aseseduze akusuthi abawona omapresident abamakhelwana bethu bayona bayadla imali yombuso kodwa abantu ababulala ilizwe so kwakithi kuyayangisa kakhulu so asizamenini ukuthi sifundisene ilizwe siyevota laloba bethinta amabizo ethu okubhalisela sambenini loba kunzima sambenini siyevota kuphela siyalandele siyevota ngiyabonga ukukhuluma ngosilwanda kule buhlwana
salibonani Studio 7 linjani bantu bakithi ayi nasiyaphila into abantini bakithi bantu lingazivuma ukukhohliswa iqembu lezanupiefu wasiyazwa ukuthi akwezinye indawo bahambe benika abantu ama-$5 ama-$5 kutho ukuthi uma beqeda ukuvotelwa phela vele baya-chayi khona futhi behambe njengo bafuna ukuvela kuhlale bekuyenza ngoba into yabo vele leyo ukuthi bayancenga abantu ngezinto so singarojwanga amaswithi nje abantwana sibadala amazingaka yenzele utshintsho asibe ndotshintsho ilizwe lethu loku uma besinika izimadlanyana kwama-$5 loku asithathe ezindlekento uma kuthiwa ngena ebhokisini siyakwazi siyenza kuphela
sanyelile emsakazweni siyabonga kakhulu umsebenzi esiphathela wona lapha nginombuzo omkhulu kakhulu okubo bonke abantu nje abamamela umsakazo sonke nje sami siworried ngendaba ye-election day court ukuthi njengoba izeki ihluleka ukuqondisa nje i-voters roll labantu bekwazi uku-check-a amagama wabo manje just election izeki yona le yabhithuhlelo izakhona yini ukwenza impumela ihambe ngendlela yimfanelo kumbe vele sebeqoxe khona ukuthi benze lokho abawenza nge-last election ukuthi bafuna ukuriga i-election le berigelisa lokuyena so ayikho yini indlela bamplana ukuthi akenziwa especially laba abaphethe labo bebela amacebo bona kuyini into engenziwa i-way out ukuthi ngoba izeki sibona ngayiude angeke ikwazi ukusithathela ukhetho olukhululekileyo umbuzo nginawo-ke lapho kubo nke abantu ongakwazi ukungisiza mphendle ukuthi alikho yini icebo elingenziwa before i-election ngoba khani vele sesizo khala futhi enzekhona okhe yawenza ngi-last election izekkhulu mayezahle ehluleke upha abantu i-voters roll ba-check-e bezibonti bakuphi uma umuntu ethi azi-check-a igama lakhe ezithola ukuthi kwenye ikhosi engasiyo ngisho le-province yakhe sokukhombisani lokho zosiyakukhetha cela impendulo manje ngayithola lapho siyabona
Salibonani badala eshi bafowethu ngiyalelalela sonke isikhathi Studio 7 elizwa lonke bafowethu ngezindawo ngezindawo eshi bafowethu le ndaba yekhaya le yeZimbabwe hhayi inzima bafowethu kubuhlungu ukuthi manje sizwa ukuthi abantu babhalisile boname from there bekuthi ba-check amagama abo kuthola ukuthi amagama abo awakho lapho ababhalise khona ale nto baseso yinto enzima mpela lesi yisisimenemene esingenzile manje awukheni umuntu ebhalise sikake igama lehanje le beyokakatshana bekuthi engakwazi lo kuyavota hhayi no lala abantu abakhayela amavoti labo kushi labadla labo badlale ezanupf ayisikho lokho okwenzakalayo manje hhayi ayisikho manje loku kuphanje umbani umuntu ungathi zimoshele zikomile kangaka emakhaya imali yokugada ulandele ukuyavota igama lakho khonale umbani ungakwazi ukugade kuyakhathana njalo hhayi nolu daba lolwaluhluzo kahle ma amabizo abantu ababuyele lapha i-constitution ibuyisele amabizo abantu lapha bezibhalise khona bevota yekelani ukwenza njalo abantu manje indlala idlala kabi lena abantu ungaphi lolu gugulwalo kwakuthiwa ngugawolo wayeyikhuluma lwalo umnyaka athi ngugawolo mbe kathiwa mbani olugugulwalo manje ugayigusu ya gayigusu ungaphi ugayigusu kaphila gayigusu ungathi hayi 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 uthini ke manje gayigusu into mazinje usaphila gayigusu ungathi ora koko ngiyabonga bani hayi man ngeli yambulu isengcono man saba ngencono man singamoshi isikhathi sabantu manje ke libhalisa abantu sibona kule bathatha amagama wele balasela kachana yini konke lokwenza ayisikho man lokwenzayo man
siyalibona lo studio 7 siyalibona ngikuntungamile kube ngikuntungamile siyalibona lokhu as we are taking exam, the human intelligence, one of our children, which one of my mother and that is that we say this out, say this out, we say this out, we say this out, we
say this out, we say this out, we say this out, we say this out, we say this out, we say this out, abantu yithi sizibuze singaqedi lento eyenzakala emathebeleni kubomangwe yongwizi kubombambanyika amashona namachina sebethathalwa umhlaba bawenzi wabo ukhuluma ngoPG ukuthi kahle kahle kusho ukuthi lawo abantu vele kabasihloniphi kabatsheli nduna kabatsheli masebuku kabatsheli zakhamizi baphoka ukuthi fuqu nje njengomasunta doko hayi abasihloniphanga labo abantu impela ngajabula ma i-voice note yami ingadluliswa izwi ngabantu ukuthi sithi vuka mthwazi vuka sokwesikhathi sethu manje sokuthi ne-air siyibambe noma iJesu.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lekhe liqansa. Kulabahlanu asebeyazise ukuba bazancintisa ukuthi abanye abayisithupha babikwa belakho ukwazisa ukuthi labo bayangena enkundleni kumalanga alandelayo. Umnumzana Tim Scott nguye yedwa onsundu ongusenator kubandla lama-Republicans laye osethe uzancintisa. Ukuhlaziya amathuba ka-Scott sixoxe locubungulayo zombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye, nxa sikhangela lapha ekhaya ngimzwile zibili uTim Scott onguye olilunga elilodwa iBlack Senator ekhona kuma Carolinas ngale. uTim Scott nxa ngokubona kwami ngingazi ukuthi angabe ngibona ngathi kulicebo lika Trump elokuthi khona uTim Scott ayenza ngathi uyangena lapha ukwenzela ukuthi baxegise ukulwisana kwama Republicans ukuthi ama Republicans alwise lapha. Ngibona ngathi uTrump ulesandla kukho khona lokho ngoba angithi kuza kuthi lo mama uHaley bese kuze kuthi lo jaha uDeSantis waseFlorida yibo abantu okukhanya ngathi bangabantu abaza ncintisa lapha. So uTim Scott ukuthutha kwakhe engathi nje uphomba isivuka mpunzana akungathi kuyasolisa ngoba kangimboni mina uTim Scott engaba ngumuntu lwana olumisana lo Trump. Izinto zonke zazenziwa nguTrump laphana insurrection into zonke lezi kazange uTim Scott abe umuntu otshengiselayo ukuthi into le kazwisisani layo waba ngumuntu ombambathayo wayekhona la ikhona laphana White House kazange angimboni engumuntu ongalwisana lo Trump angimboni engumuntu ongatshelana lo Trump akudla ebusika kangimboni kuye kufanele ukuthi khona laphana umuntu okumele ukuthi angene laphana ngo vice president former vice obekhona so nguye obekumele ukuthi angene laphana esikhundleni sika Tim Scott.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe obexoxa le studio 7 ese Texas khona pha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. amabizo abantu abaningi abange ibandla le-CCC selilobele umgcini sihlalo wogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chikumba bekhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Amapolisa athi akhathazekile kakhulu ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gande ngesithi asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.